Lokho okuphume namuhla hayi kuyethusa kakhulu ukuthi eZimbabwe kushona abantu abamajumi amathathu labantu abane ngelanga elilodwa bevulanga libhubhane leli ele-COVID-19. Hayi kuyethusa lokho, akuzake kwenzakale, kuyaqalisa njalo. Lokhu yikuthi kutshengisela ukuthi hayi umkhuhlane lo sufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi. Khonokho ekade sakhuluma ngakho sixwayisa abantu, usuqalile ukubulala abantu abaningi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu, dokotela?
Umahlabe Zulu liyaxwayiswa njalo, njengoba besilixwayisa umnyaka wonke suzuphela, ukuthi ibhubhane leli elegcikwane le-COVID-19 selikhona lapha, lingene kakhulu ngesikhathi senalesi kudlalwa ikhisimusi le-New Year, labantu bevela bevakatsha bengene elizweni. Sokukubi kakhulu leli igcikwane selibamba masinyane, ligulisa umuntu masinyane, limshonise phansi. Yikho ngiyalixwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ngincenga njalo ngilicela ukuthi sesisengozini nxa lingasayenzi lokhu esikutshoyo, ukuthi ligqoke amamaski, livale imlomo namakhala, lingakhulumi lomuntu okhipha ikhala ngaphansi, lingasondelani phakathi komuntu, eduze komuntu ukuthi aliphefumuleke, lingayenzi isiminye eminye lesebesivele siyenzakala, lingaqali njalo ukwenza izinto kumbe amaphathi kumema wenza ama-church ngesikhathi lesi se-lockdown. Lilandele khonokho okukhulunywayo, i-lockdown lihlale phansi ezindlini zenu. Liyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ligeze izandla, lisanitize khonokho okukhulunywayo. Licatshe Mahlabe Zulu, licatshe. Umkhuhlane nxa usedlulile sizalitshela ukuthi selingaphuma manje lenze khonokho. Kodwa le inyanga ebekiweyo kuthiwa ngeye-lockdown, siyalicela ukuthi lilalele, ngoba umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi kakhulu.